Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 womgqibelo womhlazi ku-30 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abika ukuba kube lengozi yebhasi egenquke kwalimala abantu abalithumilane emgwaqweni osuka eHarare usiya eChirundu.
Ngibona mina kulinyathelo elihle kakhulu leli elizagoqa abantu abanengi ikakhulukazi abavelele emhlubulweni wakhona ke eMpumalanga.
Udaba lokubotshwa kosakhulayo wachothoza abantu besindebeleni enkundleni yokuxhumana e-X wabotshwa ludala inkulumo.
Uhambo lwethu luphumelele kakhulu, sinanzelela ukuthi kuya kwethu ngale okwenza iZimbabwean government yagqugquzela amanye amazwe ukuthi avalise yakhothi ukuthi babebone ukuthi iZimbabwe ilamacala amaningi kakhulu okuthi
ibandla le-MRP lithi likhangelele ukuthi idale le-SADC tribunal elavalwayo livulwe ukuze kuthoniswe amacala afana leGugurawundi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapholisa abika ukuba kube lengozi yebhasi egenquke kwalimala abantu abalithumilane emgwaqweni osuka eHarare usiya eChirundu. Ibhasi le ibisiya kweleZambia. Lengozi ibe yiyo enkulu ngekhefu lekhisimu lekhefu lePhasika. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi uzethula amanani engozi eziyabe zenzakale ngaleli khefu ngomvulo.
The Voice of America.
Udaba lokubotshwa kosakhulayo uRyan Ziso ongacothoza abantu besindebeleni enkundleni yokuxhumana wabotshwa ludale inkulumo. UTanaka owekolejini leNasty wamangalelwa iziphathamandla zalikoleji ngemva kokuloba enkundleni yokuxhumana AX eseyisa abantu besindebele. Sikhuluma nje uTanaka usestokisini njalo ukhangelele ukuthoniswa ngolwesibili. Udaba lwakhe luthiye abanye besithi bekungamelanga abotshwe, kodwa abanye besithi utheze olulenkume ngokunjalo kabotshwe ukuze abalimbono efanale yakhe eyokubandlululana ngomhlobo bangalokothi bakwenze. Sixoxe locubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yes, induzile kande lolu daba olukajaha lowu ose obotshiweyo enasti okuthi ukhulume kubi ngabantu besindebeleni. Ngibona mina kulinyathelo elihle kakhulu leli elizagoqa abantu abanengi ikakhulukazi abavelele emhlubulweni wakhona ale eMpumalanga ukuthi bazi ukuthi khona ukuthuka lokweyisa lokukhangelela phansi esinye isizwe ayisiyonto elungileyo, ayisiyonto ebambanisa isizwe, ayisiyonto ephumelelisa isizwe. Kuyamangalisa kakhulu ukuthi umuntu ofundileyo kangako nxa ngisizwa ukhanya ngani ngumntwana ose kulokhu zenseze esiyaqeda iyunivesithi yakhe ukuthi ulokhe lomqondo onjalo thina sikhangelela ukuthi ngabe ngumuntu esingamthi becelezi enlightened osesazi ukuthi khona isizwe lesi samaNdebele isizwe esinjani. Kulusizi kakhulu lokho, kodwa ke inyathelo elithethwe nguhulumende langamapholisa linyathelo elihle kakhulu elizagoqa abantu abanengi abangahloniphiyo ngoba isizwe sethu sesilohlupho lokuthi asisela nhlonipho ikakhulukazi abantu abavelela khona ngale ngasemhlubulweni wasempumalanga abasela nhlonipho labantu besindebele nokuyinto embi kakhulu okuyinto engiyichayela ihlombe kakhulu enziweyo abomthetho engithemba ukuthi abomthetho bazathatha futhi inyathelo eliqinileyo futhi ukuze lalabo abalengqondo efanayo bangaphindi futhi balongothe futhi ukuthi khona bakhuluma izinto eziqhekeza isizwe ezidivide isizwe phakathi into embi kakhulu leyo ngishayela ihlombe abomthetho ngisithi mina even abamakhosi ithemba bazathatha lindaba serious bamgwebe lo isigwegwe lesi esikhulume kubi ngabantu besi
bakhona abathi bona labantu besintwini abesindebeleni labo bahlala bethuka abantu abavela entshonalanga ngamagama amabi ubona njani lolu daba kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lokuthukana khona
indebele kulusizi ukuthi ebantwini bakithi labo silabo abantu abangakwaziyo ukukhuluma abakhuluma kabi nabanye abantu mina ngibona kuyindlela embi kakhulu ukuthi khona sikhulume sikhangele umhlobo singakhangelanga lo muntu oyenze ububi lobo kuyinto embi kakhulu okuyikuthi nxa kungaqhutshekwa kanje abantu bebanjwa ngendlela enje ibona ngani lokho kuzakwenza ukuthi sizwe siphumelele siye phambili asikukhuthazi ukuthi khona umuntu athethise isizwe kodwa sikhuthazi ukuthi umuntu akakhangela akhuluma akukhomente against umuntu ongenzanga kuhle kukhangelwe yena hayi khona ukukhangelwa imuli yakhe kungakhangelwa lokuthi uvela ngaphi isidaba sakhe kungakhangelwa lokuthi uphuma kuluphi ulimi kumbe ukhuluma luphi ulimi kuyinto embi kakhulu leyo esingayikhuthaziyo ngapha kithi komthwakazi ukuthi nxa zikhona izigwegwe ezinjengalezo ye kumele umthetho thathe indima yawo umuntu wonke aziphendulela ngecala lakhe abelenzile elokweyisa abanye abantu adivide abanye abantu okuyindlela engalungayo
lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula izamasiko siphinde saxoxa lo mnumzana Masimba kuJera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ngathi mina asiqaleni ngokuthi ubandlululo is bad awumelanga sina njengabantu bezimbabwe sibe lo bandlululo against each other kodwa ngibona njengani ama institutions ethu la ma structures ethu from time to time yibo ababangi problem leyo ngoba awukabi lenkulumo econclusive about indaba yeGukura wonti for instance nxa ungakhangela i-education system yethu I promote ukufundwa kwamanye ama language so wonke khonokho kubanga ukuthi abantu bafile njengani amanye ama tribes are more important than abanye which is engathi a very bad and dangerous thing
manje ngokubona kwakho ukubotshwa kukalondoda kuzenza yini ukuthi abantu bengabandlululani bengayenzi lokho kuthiwa yi-tribalism ikakhulu ebulenjini lapho
angiboni ukuthi ubotshwa kwakhe undoda kuza kuncedisa iproblem esilayo iproblem esilayo ayifuni ukuthi lama punishments kumbe ama penalties anjengalawo ngokubona kwami kumele sibe le conversation sibe le nkulumo sibili e frank ukuze sihloniphe wonke ama tribes aseZimbabwe udubo esilalo ukuthi kulamanye ama tribes afila njengokuthi bona baqatheke uwedlula abanye and bayakwenza khonoko mihla ngemihla without any punishment without any penalty without any reprimand so takesi esifika ku 44 years ngenyanga ezayo siyasi celebrity 44 years so kumele ngibona njengani kube lenkulumo engabakhona sibele ukuthi siyangapi how do we also respect amanye ama tribe
kodwa nxa sikhangele udaba lona lolu kubandlululana le-tribalism lungakuludaba olukhanya soluvuka yini
bona njengani udaba le-tribalism ludaba olukhona luyavuka from time to time kodwa asiyabi le ndlela yothi siqede i-problem yangikhona once and for all. So uzabona ukuthi udaba lwangikhona luyavuka, be it indaba ze-employment, be it indaba zokuthi as education engangikhuluma ngazo ngaphambilini. So uzabona ukuthi luyavuka udaba lolu from time to time, kodwa thina engxenye sifuna ukuthi singakhulumi ngapho.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera. Ibandla leMthwakazi Republic Party MRP libambisane lezinye inhlanganiso ezigoqela eyabalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo nguhulumende laya kwele Namibia ukuyakhuthaza ukuvuselelwa kumthethwandaba weSADC Tribunal Court. Injongo yenhlanganiso lezi ibingeyokuthi indaba ezigoqela iGugurahundi kumele zithoniswe kulumthethwandaba. Sixoxe lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Besiya petitiona ke iSADC Tribunal Court ekweseVinduka eNamibia ukuthi sifuna ivulwe ngoba iZimbabwean government yathi ngemva kokuluza kwayo icala lokuthi amapulazi ayawathathela abamhlophe awabuyele kubanikazi yakhuthaza amanye amazwe eSouthern Africa aweSADC ukuthi kawasuspende ama-operations aweSADC Tribunal Court.
Manje ungasitshela ukuthi uhambo lolu luphumelele na njalo likhangelele nini ukuthi kube le mpendulo?
Ngiyabonga kakhulu, uhambo lwethu luphumelele kakhulu, sinanzelela ukuthi ukuya kwethu ngale okwenza iZimbabwean government yagqugquzela amanye amazwe ukuthi avalise liyakhothi ukuthi babebone ukuthi iZimbabwe ilamacala amaningi kakhulu okuthi nxa engathethwa yikhothi enjengeSADC Tribunal Court uhulumende weZimbabwe engatholakala elecala. Ungananzelela thina kakhulu kathe sibhizi ngodaba lwe-self-determination esesi-approach-e inhlangano zomhlaba ugoqela bona uSADC, AU, o-UN la manye amazwe anjengabo-Britain angama-stakeholders edabeni lwethu. So ke lokhu kuyabethusa kakhulu ukuthi ikhothi enjana ibe khona isebenze ngoba kutho ukuthi amacala anjengayo Gugurahundi genocide masingaphanyeka laphana lo daba lwethu lwe-self-determination ikhothi liyana ingalibamba ngendlela eqondileyo. So ngokunjalo sathi sisikhona ngale eNamibia sathumela futhi ingwalo zethu kuma-lawyers ethu kwele Botswana ukuthi ayeseva iSADC House ngoba sinanzelela ukuthi ikhothi le-tribunal yayingasuye ama-head of state e-Southern Africa but ngeyokuseva ama-citizens amazona lawa ase-SADC.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani uzaqala nini umthethwandaba wangikhona ukusebenza njalo likhangelele ukuthi liyahambisa nini udaba lwe-Gugurahundi?
Ye, ikhothi leyi njengoba sesiqalile lamanye ama-stakeholders ukuphakamisa udaba balolu asoze silubeke phansi ngoba vele abakwenzayo akukho emthethweni njalo baba divided amanye ama member states eSADC awakusekelanga ukuthi ikhothi le suspend ama operations. So ngokunjalo sesivumelene lama stakeholders njengoba labona ukuthi sasilama lawyer khona ngale Namibia silama lawyer khona ngale Botswana handa over ipetition eSADC House kuthi ukuthi udaba lwethu luphezulu kwamagqwetha ukuthi balugijimise kabanzi. Ngabona liyananzela ukuthi le court liyana ayikesulwa ukuthi SADC Tribunal kutsho ukuthi ngezindlela ngokomthetho ukususpendwa kwayo vele kwakungasonto eqondileyo bakwenza beganga. So thina sizaqhubeka ke sifaka ipressure ukuthi i-court le ivulwe ngokwasemthethweni ibuye isebenze ngoba ukuvalwa kwayo vele kwaba lokuganga phakathi kakhulu. Uhulumende weZimbabwe sebona ukuthi icala lama-farmers waliluza.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamshweshwe
lamlela namba wafu bembula
Kwezemaphandleni izakhamizi lenkokheli zesigaba sewange lesenkayi zithi ngesimo sendlala yalonyaka ebangelwa isikhudumezi seyezi le-El Nino elidala ukungani kwezulu uhulumende kufuze abone ukuthi uyaholisa uzulu wonke ukudla engabandlululi ngesimo somuntu ngoba indlala ihlasele wonke umuntu ikakhulu emaphandleni. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokupheleleyo esewange.
Bathi okuvamileyo yikuba lapho ugatsha lukahulumende oluphathisa abaswelayo olwe-social welfare seluthe lwafika esigabeni lwandise ukukhetha abantu ngenzuzo kanye lesimo somuntu okwenza ukuthi iningi licine livalelwe ngaphandle kohlelo. Esinye isakhamuzi unkosikazi sitshengisiwe Sibanda ongunobhala webhuku lakoliva Khumalo esigabeni semathetshaneni enkayi uthi akula ovunileyo kodwa kuhola ihlekana nje kuphela.
Njengebhuku kasobhuku sikhanya singu-20 kodwa libe selithatha abantu abayi-6.
Ongusobhuku njalo wesigaba semkhayeni ngaphansi kwenduna uMvuthu eWange unkosikazi Sherita Ncube uthi komile emakhaya njalo kabathokozi ngendlela ingalo yosizo lukahulumende elulwa ngayo.
Nxa lihlala lingu-2 liyaphiwa okuyi-20 kg, kwakungumumbo i-20 kg yomu. Nxa uwedwa uyaphiwa 10 kg, uhlala wedwa uphiwa i-10 kg. Kam 10 kg ungayidla inyanga yonke uyadlala 10 kg akulalwa njalo umumbo wakhona kuyabe kuledoti nxa usubiyela vele kuyabe kungalali lutho.
Umnumzana Joshua Ngwenya we-BHA Bethesda emangweni weJambezi eWange uthi ngesomiso sendlala le inhlelo kufuze zilande abantu kungakhethwa mhlobo.
Okusemakhaya kuyafiwa, ngikhuluma kathesi badle umgodla, kambe kusiyafika yosona lezikhathi kuyabe kunjani. So lapho uhulumeni zila kufanele avule elinye ilihlo elibanzi ngoba kunzima ikhona mbijani. Thina esikwesabayo ukuthi abantu sihlala lapho. Nxa singele ukukhuluma iqiniso bazafa abantu kube sokungani thina sikho.
Isakhamuzi senkayi umnumzana Jamela Sibanda wenduneni uChugulu uthi ubukhuni lobu bengezwa njalo yikusweleka kwamathuba emisebenzi.
Lapho emakhaya kule ndlala enzima kakhulu 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 ukuthi lindlala sikhale ukuthi kuza kuba lezidombolonyaka. Njalo akulandlela zokuthi ungazincedisa ngoba imisebenzi ayitholakali lapho emakhaya.
Umholi kaZulu wakulesi sabelo umnumzana Richard Moyo kaphendulanga imbuzo wayethunyelwe ngumsakazo weStudio 7 mayelana lesimo sendlala kulendawo lokukhethwa kwabaholayo kanye lokungenziwa nguhulumende ukuphathisa izakhamiza. Ngokusho kukahulumende inani labantu abafika phose izigidi ezintathu zakuleli liyalamba njalo lokhu kukhangelelwe ukwanda ngokuya kwensuku. Abenhlanganiso ye-UNICEF bathi phezu kwendlala le iningi liyaswela njalo amanzi ahlanzekileyo okuyikho okwenza umkhuhlane wesihudo i-cholera iqhubeke isidla amalangabi njalo ibulala. Loba kunjalo uhulumende kakuvumi ukuthi isimo sendlala sesisibi eqina ngelokuthi amabele enele e-Grain Marketing Board ukusiza uzulu osebunzimeni. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngingunokuthaba Dlamini.
Sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Namhlanje sicubungula eziphathelane lamalungelo abesifazana kugqitshwa inyanga yokunaza amalungelo abo emhlabeni jikelele. Asizweni umhlonitshwa esilayela.
Ibizo lami nguSethekele Chabangu, ngingu-director e-Waters Women Development Association in Zimbabwe. Kule nyanga leyo ukuze sibungaze i-Women's Month sihlanganele nje endaweni eyi-1 ku-ward 8. Sahlanganisa ama-ward u-3, lo-4, lo-5, lo-6, lo-7, lo-8 endaweni eyi-1. Ama-ward aseGwanda North. So sihlanganele nje singabomama ngoba silama-project vele okuthuthukisa abomama. Ama-project amanye ngokufuya iy'nkomo, abanye bafuye imbuzi, abanye benza bayalima balezingadi, abanye ngabathungayo. Like bebezoreport ukuthi benza kanjani kuma-project wabo, sebenze kanjani ngoba lama-project injongo yalama-project ukuthi idlule kuye wonke umama mangabe kungeyenkomo ikwazi ukuthi mangabe seyisize a certain group ngoba sinokubafaka bebe ngama group of 12 ikwazi ukuthi mangabe sebethola inzunzo bayakwazi ukuyidlulisela kwabanye mebaba bengabe babafuye inkukhu ngalezo sikhathi so bathe masihlanganela besizo celebrate umama si celebrate nempumelelo yabo ukuthi sebengabe behambe okungcakanani so masiyenza lento lesiyenze ngathi yisho ngoba labade belezilimo zabo abathunga ingcebethu abathunga impahla bonke labo besiza sikwazi ukuthi njengabomama sikwazi ukusupportana sikwazi ukuthengelana and njalo sikwazi ukuthi sidlulisele ama project kwabanye ngoba sile new membership ukhona abanye abajoinileyo abangakawatholi lama project okuzithuthukisa ngoba ama members ethu asuke e-affiliative so nathi kumele nje njenge organization sikwazi ukuthi labo mama sibathuthukisa kanjani ukwenzela ukuthi bakwazi ukuzimela emakhaya bakwazi ukuthi nabo batholele abantwana babo isinkwa iproblem adese sinayo enkulu kakhulu ngendlala amanzi awekho abantu abatholanga kahle emasimini kodwa asikwazile ukuthi sincedise abanye nabo bakwazi ukuthi bathole nabo izifuyo zokuthi bafuye like izifuyo zingekho ziningi kodwa khona lokho okuncane sifuna ukuthi njenge-organization songakwazi ukuyitshintsha impilo yomuntu onesimama ohlala emaphandleni
njengoba sibona ukuthi kule somiso ezinye inkomo ziyacuba khona ngapho
kahle kahle le nto le beseyisuggestwe njengomphakathi wonke jikelele sesi-include konke nabobaba esigabeni nabobani bethi kungcono kudonethwe noma imali ekwaziyo ukuthi izokwazi ukuthi igubhe lamadamu ethu esike sithembe ukuthi angasibambela amanzi sikwazi ukuthi maybe wangasinceda ngoba already sekagcwele inhlabathi and njalo kukhona iproject esisizwa khona yi-blanket mine ethembisa abantu amanzi izamile ukuthi lethela amanzi igubhela abantu imigodi yiyo nje into encane esiyitholile noma ngabe seyenze kuphela ku-ward 8 kodwa iyasisa uku-extend yela kwamanye ama-ward so that wonke umuntu asizakale ngoba yimine eseduzane ngathi ikhavara wonke umuntu nje kuleyo ward ngoba abantu bangikhona abaningi uthola besebenza kuyo leyo mine
libakhetha njani ukunhlelo zenu njalo labanye abafuna ukuthi bengene ukujoyina labo bengalithola ngaphi bengene njani
njenge-wardas sihleli kancane kancane sisiba le mhlangano abanye siyabahambela emakhaya nala abahlala khona maybe kuma business center okanjani ngasho namanje ngithi i-membership yethu imphuvile kakhulu ngoba abantu sebene ID ukuthi kahle kahle le organization umsebenzi wayo yini uyakubona sometimes mawuthi afomi organization abanye basuka bayi mistake for a political party yebo sithe women development association kodwa nabo baba mabe bebona ukuthi senza kanjani bayajoyina sinawo ama members abangabantu abangamadoda mase ujoyina under organization yethu siyakwazi ukukufaka ku WhatsApp group yethu sine WhatsApp group ye organization la ishare khona i-information then ama members wethu mangabe sekhona every year they affiliate nge 50 rand for i-membership yakho ukuthi uzibonakalise ukuthi nawe usayi-member yale organization
kulula yini ukuthi beyithole leyo mali izifuyo lezi abazitholayo bayayenelisa ukuthi bethole inzuzo ngazo
bayenelisa ukuthi bayithole inzuzo ngayo kodwa inzuzo yangkhona singathi ithathe isikhathi eside ukuthi itholakale ngoba ungacabangela inkomo inkomo singenzeki izale manje ingazali kodwa lezi zenkukhu bayakwazi ukuthengisa amaqanda bayakwazi ukuthengisa inkukhu zoba abalengadi bayakwazi ukuthi bakwazi ukuziphilisa abathunga ingcebethu sisupportana sikhona lapho njengabomama masenza ama-shows uyakwazi ukuthi sithenge izinto komunye kanjalo
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Sethekele Thabane umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lenami usithandekile Mhlangani khonapha e-Washington DC
siyabonga sithandekile Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association sihlaziya umumo wezomnotho elizweni ngamsele ukuthi umumo unjani ikakhulu ezitolo lapha sizwa kuthiwa imali iya kwele Zimbabwe
kayisafunakali kwezinye indawo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Isimo sime manzozo emashop lapha ngenxa yokuthi imali yeZimbabwe iqhubeka igugudleka kakhulu. Emkambo kahulumende idola elilodwa selibizwa $23,000 plus. Kube sokusithi-ke kulowo mkambo omnyama kwezinye indawo selifikile ku-$40,000 $ elilodwa. Indawo eziningi sezisebenzisa $35,000 to $1. So khonokhana kuveza ukuthi umnotho welizwe ngasikhangela imali yelizwe leZimbabwe iqhubeka igugudeka amandla yayaphela ngoba nxa izindawo sezifuna ukuthi nxa ule dola leZimbabwe kube yi-$40,000 or between $35,000 to $40,000 to $1. Khonokhana kuveza ukuthi amandla emali yeZimbabwe aya ephela njalo izinto ziyaqansa nsuku zonke.
Nxa sikhangela khonoku okwenzakalayo ubona ungani kusiyaphela umnyaka wonalo kungasokunjani?
Kusiyaphela umnyaka sikhangela ukuthi nxa kungazange kube lezi ndlela ezisetshenziswayo zokuthi zenqabele ukugugudeka kwemali yelizwe leZimbabwe kutsho ukuthi mhlawumbe sesifikile kumamiliyoni. Sesibuyela konke engasasiyikho khona ngomnyaka ka-2007 siya ku-2008 lapho imali yeZimbabwe eyayingaselamandla eyayingasanakwa ngumuntu. Ngokunjalo-ke singazi ukuthi njengoba kube lo governor omutsha we-Reserve Bank of Zimbabwe mhlawumbe engawuzabuya la maqhinga azenza ukuthi azame ukuthi akubambe ukugugudeka kwaleyo mali yelizwe leZimbabwe kwenzela ukuthi lezi zinto ezitolo mhlawumbe sezingama ukukhwela nsuku zonke ngoba kathesi usungafulathele ekuseni ukuthi uphenduke emini ufice into sezitransile ngendlela okugugudeka ngayo. So kungaqhubeka kunje-ke kuthi ukuthi hhayi singena sibili eliweni elimnyama okuzakwenza ukuthi abantu beZimbabwe baphile nzima kakhulu.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Kuyipasika kunje sithanda ukuthi sithi kubalaleli be-Studio 7 babe lepasika elihle badlale kuhle kungabi lobudlwangudlwangu ezigabeni lapho abakhona. Sikhumbule ukuthi leli likhefu lokuthi abantu bakhumbule ukuthi ukhona umuntu owabafelayo izono zabo. Ngakho-ke kungabi lo muntu ongena esonweni ngalesi sikhathi sepasika. Babe lokuthula, babe lenqubekela phambili ezigabeni zabo.
Lo-ke bekungumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibanene njalo kuhlelo lunye nevikezana.
Siqhubekela phambili ngohlelo abaculi bethu. Liviki silomculi kamaskandi uTanki Siwela, yena ozibiza ngegama lokuthi Mqaphi emculweni. Linsizwa idabuka kusiphepha iTsholotsho kodwa icula ikwele South Africa. Nansi-ke lapha ixoxa lo ntungameli Nkomo Studio 7 ngedlaladelayo elitsha.
Ngibingelele kakhulu ngokukhulu ukuzwisisa kubo bonke abalaleli beStudio 7. Ngiphinde ngibingelele kakhulu nakubo bonke abasakazi. Ngibonge kakhulu ithuba. Umculo kamaskandi, njengoba namhlanje ngizolethulela i-EP kaMqaphi esihloke sithi Wangihlukumeza, futhi kuyi-CD yesithathu esenginawo. Kodwa nje manje ngithe anize nge-EP yengoma ezingu-4 esihloko esithi Wangihlukumeza.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Mqaphi yatholakala kulezi namba ezithi 063 480 5673 ngisacela ukubuye ngithinde 0634805673. Uyatholakala umqaphi, ngabe ufisa ukuthi mhlawumbe ukwazi ukuthi i-CD noma i-USB, noma mhlawumbe uyafisa ukuthi umqaphi ezokudlalela emcimbini wakho, uyatholakala ke kule nombolo umqaphi ngokokusebenza ngela ezweni lase-South Africa.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli.
Ngithi kubafowethu nodadewethu, obaba nabomama, okhulu nabogogo, umsebenzi lo esiwenzayo okucula sizenzele thina, suke sisenzela abantu. Njalo abafowethu beyeke ukuthi uma ngabe sikhuluma sikandi bese besibandlulwa sebethi sizenza amazulu, asizenzi mazulu. Singamahlabe zulu, so sisenyaweni oluraiti ngoba thina sikhule ekhaya siwudlala wonke umculo. Phinde ngibafisele ukuthi njengoba kungama-holiday abaye emasontweni, abaye emakhaya behambe kahle, bephephe, bephinde bayojika be-right. Ngiyabonga kakhulu ithuba msana.
Lathi siyabonga. Danki, igama ngu-Chris Gandhi, asidibaneni njalo ngevikezayo. Lilale.